kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alichona njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 9 Mbimbitho 2018 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, waya ngapi, imuli yakhe kathesi akula muntu oyigcinileyo, akula muntu oyikhangeleyo, kasikwazi. Amapholisa akukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigations awo aya ngapi.
Abalwela ilungelo loluntu bamanyane labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uDzamara anyamalala ngalo eminyakeni emithathu edluleyo.
Iqembu le-MDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocuse on i-manifesto le-strategy sama-election. Likhethe umkhokheli oyedwa bengabi lobuhwaba eqenjini le-MDC ukuze ama-problems that they are going through appear.
Ibandla le-MDC selikhuthazwe ukuba lilungise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo ngalisoze lenelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalela ephalamende oluzenziwa lonyaka. Kuza Fridays lomculi wengoma zokholo uKnowledge Ngiwane osethulela ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi eZimbabwe lasemazweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni uStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bamanyene labemuli yakoDzamara kunanza usuku lapho uDzamara anyamalala ngalo ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela eminyakeni emithathu edluleyo. Umkhosi omkhulu wenzelwe lapho uDzamara ayetshengisela khona endaweni yokuzilibazisa e-Africa Unity Square ekhankasela ukwehla esikhundleni kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Beligcwele ubuhlungu ilizwi likankosikazi Shefra Dzamara ngesikhathi ekhalela ingoma ebihlatshelwa embuthanweni wokukhumbula umkakhe owenzelwe e-Africa Unity Square eHarare. Unkosikazi Dzamara ulandisa ngobunzima abhekane labo selokhu umkakhe uyitayi owayekhokhela umkhankaso wokusuka kukaMgabe esikhundleni phansi kwegama elithi Occupy Africa Unity Square ngesikhathi ethunjwa.
I feel very sad because as a family we still don't know where he is.
Lokudana okukhulu lokho esingazi uba uyitayi ukuphi njengemuntu. Lokhulumende lokho engasisizi ngalutho. Amapholisa akhona angenzi lutho. Akukho abakwenzayo ngisho lakancinyane, bazithulele nje. Ngiyakhalaza bakithi kuhulumende omutsha lo ukuba asisize njengemuli atholakale uDzamara Dzamara atsho loba yini ngoDzamara Dzamara ukuthi usaphila na loba hatshi. Siyamdinga iphila loba hatshi, kasilalo usizo esilutholayo thina lokuziphilisa. Kunje ngisizwa ngabemuli yakoDzamara ukunakekela abantwana.
Umkhondisi wenhlanganiso yezakhamizi eye-Combined Harare Residents Association uMnumzana Mfundo Mlilo uveze ukukhathazeka ngokude besikhathi uItayi engaziwa ukuba lokhu esaphila na loba hatshi.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi ezweni umuntu anganyamalala kungaziwa ukuthi wahamba njani, waya ngapi, imuli yakhe kathesi akula muntu oyigcinileyo, akula muntu oyikhangeleyo, kasikwazi. Amapholisa akukho abasitshela khona ukuthi ngathi ama-investigations awo aya ngapi. So kubuhlungu kakhulu ukuthi sisifike kulesi sikhathi uDzamara Dzamara singakwazi ukuthi ungaphi. Lokhu kusitshengisa ukuthi ezweni esihlala kulo kulento ezinye ezenzakalayo esingathi akula political accountability. Ngoba kuqhakathekile ukuthi umuntu nqa anga disappear, especially nqa umuntu wankona ebe ngumuntu okade bambe ezombangazo, kwazakala ukuthi uhambe waya ngapi.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabasebenzisana nalo iTai kulomkhankaso weOccupy Africa Unity Square ukuba asuke esikhundleni uMgabe. Uchaze uItai njengendoda eyayilesibindi ngaleso sikhathi.
Ya into engathanda ukuthi ngiyapraise ngoItai into yokuba na uItai waphuma wama ngiceke ngoba nashi uhulumeni kaRobert Mugabe mina kangimthakazelele. Loba nje ngilalile ngikhulumela phansi ngikhuluma licashi ubana uhulumeni kaRobert Mugabe alimthakazelele kodwa lalingaphumi imgceke njengoItai.
Lanxa amapholisa eze ngobuningi bethwelwe ngamarori akazange awuphazamisele umkhosi. Imibiko ebisethulwa lapho ibikhuthaza uhulumeni ukuba amveze ephila loba sewafa uItai owanyamalala mhla ka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukufuthelana ebandleni leMDCT kuqhubekela phambili kulandela ukwedlula kwesikhathi esaphiwa enye inkokheli yebandla ukuthi ingene emhlanganweni andivana ithathelwe amanyathelo. Umongameli omutsha webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa wazisa lesi sinqumo kulandela ukungayi emihlanganweni yebandla kwabathathu laba kusukela nyakenye. Amalanga ayifakelwe inkokheli adlule ngolwesibili kodwa akulanyathelo eselithethwe. Ukhuphe labanye bakhe bayaphikisa ukukhethwa kukaChamisa abathi akwenziwanga okusemthethweni ngoba kumele ukhuphe abe nguye umkhokheli webandla njengoba nguye yedwa umsekeli phakathi kwabathathu owakhethwayo emhlanganweni. Kuthi ababili uChamisa lomnumzana Elias Mutsuri bakhethwa nguTswangirai eyedwa. Leli bandla lazisa njalo ukuba lathuma unobhala obonanga ezomvikela umnumzana Giles Mthekwa ukuthi ayecubungela imbangela yodlakela olwenzakale kuleli bandla eBuhera lakobulawayo lapho amabandla achaya khona ukhuphe lenye inkokheli abese loba ugwalo olujulileyo ngokwenzakalayo. Kodwa lokhu kungakethulwa lolugwalo ngoba umthekwa etshele Studio 7 ukuthi uzaqala aluphe umnumzana Chamisa uZulu engakaziswa. Kusasa leli bandla lilomhlangano we-rally e-Cross Date kuthi ngesonto lilomunye njalo umhlangano e-Beitbridge. Lamhlanje leli bandla belilomhlangano edolobheni le-Victoria Falls lapho umnumzana Chamisa abekhona. Sixoxe lesiphathamandla sebandla e-Victoria Falls umnumzana Ephias Mambume obesemhlanganweni walamhlanje.
Sikhuluma kanje upresident wabantu, upresident oZulu uNelson Chamisa sesifikile eVictoria Falls. Engakayi addressa iMatch North yonke nje ibuthene kusasa endaweni okuthiwa kuseCross Deck. Uqale ngokugqoka abamela ama-sectors achiyajiyeneyo eVictoria Falls. Ngikhuluma kanje irally i-hall igcwele pam 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 ngabantu abavela kuma-associations afana ne People Living with Disabilities, Tax Operators Association, the Elderly Residents of Victoria Falls, Curio Sellers Association, Cross Border Traders Association, Small Businesses Association, and other sectors. So we have got a full house, we got test Echino Timber Hall, Napa Adresa Kona, Engagai Adresa Umchangano Mkulu Kusasa, Cross Date.
Bako naba tandabuzo kubana gati kungani likete ukuthi ahlangane labantu eCross Date endaweni encane kungayenziwanga edolobheni elifana lewange kumbe khona ngapho eFollows.
Esingakufuniyo ukuthi inhlanzi ine swimming pool. Abantu abasesikhiweni bonke basupporta iMDC ngani ngoba ngabangitshwa information badingela information bakwazi ukuthi umnangagwa ungene ngesitsotsi and abantu okufuze sithumayele ivangeli kibo kakhulu ngabantu abahlala emakhaya ikho sikhethe ukuya kwenza irally yethu ecross state
manje bazafika njani abanye ababe befuna ukuyafika bevele endaweni ezinjengabo hwange la khona ngapho efollows lelupane
iMDC ilabantu abasukumela phezulu abakhutheleyo abazenzela into zabo bengadingi imali evela kwabanye abantu ukuthi singenga imali kwabanye ngoba ngabantu abathanda ithi yabo bayazihambela badingela i-transport yabo bodwa okungalahlupho because iparty yabo bayayithanda bathanda iMDC alliance okunye okumangalisayo.
Alo ke ngumnumzana Ephias Mambume isiphathamandla sebandla leMDCT edolobheni leVictoria Falls ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekhona le eVictoria Falls.
Okay.
Ikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Uhlelo lwekhansili yakobulawayo lokulungisisa impompi ezindala ezithwala amanzi angcolileyo luqhubeka kakuhle emzini ethi Luveve Ntumbane lemakhandeni noma nje ezinye izakhamizi zisithi azithokozi ngesiqubu salomsebenzi bayizithi yona izitishi lokhe zidubuka okumafaka engozini. U-Anastasia Ndlovu siphalolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abebulawayo City Council babhode lentathela izindaba beboniswa uhlelo lolu eluveve emakhandeni laseNtumbane lokudonsa ingcekeza empompini ezithwala amanzi engcekeza okuyikho okubangela ukudubuka kwezitishi njalo ezinye zezimpompi lezi sezindala ngoba zafakwa idolobho lisungulwa. Izakhamizi zeNtumbane zithi laloba iCouncil isiqalile ukulungisisa impompi zengcekeza kibo awukabi lomehluko asizweni unkosazana zodwalunga elandisa.
1 month mina ntobha abantwana 2 months amntobha abantwana besikola bangu-2 sebewele phakathi ngazodobha omunye we-2 years esewele phakathi manje lapha libuye sokungcono kunganje sokulempethu ngaqonda ukuthatha isafa yami ngamgezisa esiyale eswele ukuthi ngingathi nganti lami ngizeli ngingumzali ngake ngimekele umntwana ewele emakakeni lapha de kungasadluleki la hhayi ukhansela thina sahamba ngama-7 sami lokhu uza samqokodela wathi come back with 10 sisuke lapha siye emqokodela ethi ethumele umuntu ethini usalele.
Ukhansela weluveve unkosazana Thamani Moyo uthi bayabonga ngohlelo lokulungisisa impompi ezidabukileyo ngoba bebeseleminyaka engama-20 bephila emanzini engcekeza egelezela ezindlini.
Ibisile 20 years isuwele uveve ilokhu ihlupha ingalungiseki kwabuya ke lolu hlelo bakhipha inhlabathi njengoba liyibona igcwele even ngapha phansi kwe-church leye SDA then amanye ama-manholes ethu ebengela zivalo njengoba siyabona ukuthi sokufakwa izivalo ezintsha okuthi lezi kathesi azisavuleki.
Umanjinela Libhati Mkwada weMark inkampani eqhuba uhlelo lolu ukhuthaza abantu ukuthi bakhangele amanzi ukuthi awalalutho bengakawachithi.
Ama-residents ayakhopharetha sabacela ukuthi nxa beyichitha amanzi kumagali beqale befake izandla beseche isipunu nxa bewatshile bekhanga ukuthi awela ama-socks awela ama-t-shirt abantwana ngokubangela ama-blockages okuningi. Everything is going well. The project is a church per month. We're looking at about 35,000 to 50,000.
Izakhamizi zemakhandeni sezalima amabhanana zisebenzisa amanzi engcekeza aseleminyaka egeleza njalo ikhansili icala izakhamizi ngokudubula ngabomo impompi ezithwala amanzi engcekeza ukuze bathelezele izivande zabo zamabhanana. Amanye amalokitshi abhekane lodubo lokugeleza kwamanzi engcekeza ezindlini lezifuleni imabuthweni imagwegwe ilobhengula iCountry Park inkulumane iphumula inketha lemganwini njalo ikhansili isithembise ukufinyelela zonke lezindawo. Ikhansili yathola isikwelede ebhanga le-African Development Bank ukuthi ilungise zonke lezindawo umnyaka usiyaphela njalo lalapho amanzi engcekeza ahlangana khona ehlanjwa andubana aphinde asebenze lakho kuphakathi kokulungiswa ukuze amapaka athole amanzi okusebenzisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli weKenya uMnumzana Raila Odinga lamhlanje uhlangane lomkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Raila Odinga okwakuqala kulandela ukhetho olwenziwe enyakeni olube lempumela ephikisiweyo lolukhetho lwaze lwaba lodlakela olukhulu olwathiya abantu abalikhulu lamathumi amahlanu befile. Inhlanganiso ezizimeleyo kunye labameli bamazwe omhlaba eKenya bazama ukukhumisa umlotha ababili laba kodwa kwehlula. Ngakho ke okwenzakale lamhlanje uthi abanye abaningi bemangele kodwa belethemba lokuthi kuzaletha umehluko elizweni leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona kuyinto enhle kakhulu besibhize emavikini aphelelwe la sizama ukuletha izinkokeli zamaqembu aphikisanayo alisanayo kumabandla ezombusazwe kweZimbabwe. Wathola ukuthi kabafuna ukukhulumisana, kabafuna ukuhlangana, omunye wesaba abalandeli bakhe, omunye wesaba abalandeli bakhe. Ngakho ngibona lokho kwenzakaleyo kusitshengisa ukuthi mhlawumbe labo abakhokheli kwezombusazwe kweZimbabwe bangakubona kuyinto enhle ukukhulumisana nxa kuyikuthi kusekwaka lo dubo olukhulu.
Singathi iZimbabwe yona ilakho na ukuba labakhokheli abangathi umuntu esesesikhundleni njengalokho okwenziwe nguKenyatta, sibone sibili laye ehlalisana phansi lo muntu oyabe vele emphikisa engelasikhundla.
Ngibona iZimbabwe sesesibangene semva kakhulu ekutheni khonokho ngeke wafa kwenzakala ngaphandle kokuthi ngakusuke kwaba leqembu kumbe lenhlanganiso yangaphandle efana labo SADCO AU labo United Nations yabe isuke yacelisisa yabancenga labo bantu ukuthi bahlangane njalo yathi yona izakuma phakathi kwabo ibe ngumlamlankunzi. Kungekho khonokho angiboni kwele Zimbabwe kusiba lokuthi lokhu njalo njengoba sibona nje ukuthi lo dlakela soluvame kakhulu kwezombusazwe njalo solubamba amacele wonke akwezombusazwe khonokho kutshengisa ukuthi sesibangene sibe kakhulu njalo sesemuva. Kodwa ngiyathemba ukuthi njengoba lokhu sokwenzakala eKenya kuzakwenza ukuthi labakhokheli bezombusazwe kweZimbabwe mhlawumbe bacabange katsha ngokuthi ukubusa kuthathwa ngaliphi icele njalo ukuthi lanxa wena unguwe othole umbuso kuthiwa uphumelele kukhetho kakutsho ukuthi usungunkulunkulu kawusahlangani nabanye ungahlangani nabanye kumbe usuzakhanye ngani kawulamandla kumbe uyancula. Khonokho ngibona kuyinto enhle kakhulu nxa isenzakala kuzwe lwazi le-Afrika njalo duze kakhulu endaweni njengaseKenya.
Ku live talk lamhla sixoxa ngokunyamalala kuka Mnumzana Itai Tsamara lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba nxa lingenzanga njalo kalisozele nelise ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli welizwe lamalunga edalela ePhalamende olwenziwa nyakenye. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
inengi labacubungula ezombusazwe kanye labasenhlanganisweni ezilwela amalungelo kaZulu enhlangothi ezishiyeneyo zempilo babheke ngokuthandabuza okwenzakala ebandleni leMDCT besithi kulakho ukwenza ukuthi uZulu alahlekelwe lithemba nokuthi lingenelisa ukususa ibandla lezanupf ngokhetho. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Mdudu Zincube uthi ibandla leMDCT selilikhulu ukwedlula wonke njalo abantu abanjengonkosazana Dukuzani Khuphe ongomunye wabasekeli bebandla leli kumele bazehlise bathathe izinqumo ezimayanisa ibandla ukuze lihambe linyamanye kukhetho.
I think uThokozani Khupha needs to humble herself, although she's senior maybe party, but the party, everyone who party who accept her leadership Chamisa and is the one who's going to bring the votes for them.
Ekuzilela kulokho omunye njalo ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Dafazwa Mepo uthe MDCT kumele ishiyane lobuhwaba ngoba ubachithela isikhathi sokulungiselela ukhetho.
Iqembu leMDC kumele lihlanganele ndawonye likhethe umkhokheli oyedwa ukwenzela ukuthi bengabe belokhu bedonselana befocus on imanifesto lestrategy sama elections. Kodwa into ekhona ukuthi kumele behlanganele ndawonye bekhethe umkhokheli oyedwa bengabi lobuhwaba kuphela, kumele baqede ukuhwaba eqenzini leMDC ukuze ama problems that they are going through appear.
Ocubungula ngezenhlala kahle kaZulu uMnumzana Sineke Sibanda uthi isekelo sombuso kayisuzo kodwa umele silandelwe nxa kukhangela ubukhokheli kukamakhuphe noTshamisa ukuthi ngubani olakho ukusekelwa ngabantu njalo silakho ukuguqulwa ngokuvumelana kwedala laphezulu lebandla. Ethikisa lomqondo uMepo uthi ukuthola usekelo lwabantu abaningi kusebenzi kangako endaweni yokulandela isekelo sombuso ngoba siyiso esiyisisombululo lomhlahlandlela wokuqondisa ukusebenza kwebandla.
Eyinto eqakathekileyo, I think asingeke siqathanise i-popular support kumbe ukuthandwa kakhulu le constitution. I-constitution iyinto ekhokhela abantu ukuthi khona beyenze izinto ngogwalo. Ngithi then i-popular support layo izimele yodwa. So nxa kuthiwa khona ingxabano ezikhona ku-MDC kufanele decide by the two, I think sele problem. Ngoba izinto lezi kazihambisani per se. But into enye engayitsho yukuthi okwakhathesi i-constitution konke le-popular support ikasikhangele nini ukuthi khona what is the bigger goal? I-MDC ifuna ukuthi khona igcwalisise sifiso bani? I-MDC ifuna ukuwina ama-elections. So okwakhathesi yebo i-constitution iyavumela njalo ukuthi i-National Executive Council ithathe izinqumo ingayanga ku-Congress. So that's the constitution. I-constitution yalandelwa. I-constitution ilandeliwe. Ikhonokho yikho kumele ukuthi khona kuncedise ukuthi khona inzini ingxabano zekhona ku-MDC iqhube at least injani ingani yaba resolved i-MDC iye phambili.
Emavikini adlulileyo idale lenkokheli yaleli bandla e-National Council lihlangene lavumelana ukugcoba uMnumzana Nelson Tshamisa njengomkhokheli waleli bandla njalo ezamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho. Lokhu kudale ukukhonona okuthile kuleli bandla. Abanye besithi uNkosazana Dukuzani Khuphe nguye okumele akhokhele iMDCT ngemva kokubhubha kukaMnumzana Morgan Tsvangirai. Lesinqumo yiso njalo esesibangele udlakela oluqondiswe kumaKhuphe labanye abalombono munye. Osokulethe umbuzo wokuthi okuqakathekileyo ukuphi sibisibile ekukhetheni umkhokheli phakathi kokulandela isisekelo sombuso webandla kumbe lo obonakala elisisekelo lwabantu abaningi elizweni lonke njengoTshamisa. Ngimele iStudio 7 seHarare, nguGibson Bhebhe.
Siyaxolisa imitshina yethu ingani isibanjwe ngumqando lapha, kodwa ke besesilethulela uhlelo Woza Friday lapho esilomculi wengoma zokholo uKnowledge Nkiwane osethule ingoma zakhe ezijabulelwa ngabaningi phakathi kweZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela ele South Africa. UEzra Chisasmanda weStudio 7 uxoxelo Nkiwane waziwa njalo ngegama lokuthi Scania Man wasethulela lolu daba.
Was a Friday, my sweetie. kukhuza umdala weScania ngendaba zakhe zokuqhulisa umculo kudisco yakhe ngapha efuqa sona iScania. Umculi omkhulu wengoma zokholo nguye simpetheyo namhlanje. Siyakwamukela kuhlelo ungazisa abalaleli ngamafitshane ngembali yakho.
Ibizo lami ngunoleje Nkiwane, ngicula umculo wegospel, ngihlabela umculo wokholwa ekhaya kithi kusenkayi eGwamba esingeni lapho engizalwa khona. Ngineminyaka u-38. Yeah.
Unkiwane ucinezela ingoma zakhe kwele South Africa lapho athi yikho okulama studio alohlonzi amenza akhiphe imkentshe yengoma. Sitshele ngamadlalade yakho lawo aphetheyo namhlanje.
Album yokuqala yayisithi Sibongu Manuel, eyesibili Khaya Elihle, eyesithathu ithi Wethembekile under the group called iGospel Impact la ngaqala khona ukucula from about 2003.
Sana umculo ka knowledge Nkiwane uhlelo ozo Friday zingoma zokholo phela lezi zona ezibhalwa nguye kanye uNkiwane.
Ya izingoma zami ngiyazibhalela, ngiyaziculela kahle kahle knowledge Nkiwane is a gospel musician. Ngiyawubhala umusic mbiye ngiwuperforme, angihlabele nje kuphela but ngiyawuperforma nje kuzo zonke indawo, ama live performances kuma stadium nazo zonke indawo nje. Sebengibonile nje abantu endaweni eziningi sicula nje imculo yegospel, shay stage nama artists nje wonke amalengano odumo ngaphandle kwelizwe nakhona lapha eZimbabwe.
Gospel uyahlabusa, uyathoba njalo uyajabulisa. Phela kuhle ukuthi ingoma zakho bazithole abantu, bazithola ngapi?
Ingoma zami zitholakala kimi okwamanje, angikabe nekampani engisebenzisana nayo mhlambe ngathi siyasikhiqizela. Ngikhona koBulawayo, ngiyabhoda nje amadorobho wonke. Sikhuluma nje ngikhona abaningi bayangazi bajwayele ukuthi bangibize umdala weScania eDrobheni. So ingoma zami zitholakala kimi ama CD nama DVD nginama album i6 enginawo angama CD kanti kube nama DVD i3 enginawo kuwo wonke ama album.
Panzi gomnyama bambile enkaya wangena ngothuthi yathunqa koBulawayo wayawela ungulu kudela wangena eGoli lapha afike wapheka umculo wakhe olohlonzi nanguke usephawulula uluju umdala weScania uye phela unoleji Nkiwane esihlelo woza Friday mpela sonto enhle kini lonke igama lami ngeza Chisa Sibanda
bathi ngosi ulate Jehova akakwazi ukuba late esimeni sakho kodwa uNkulunkulu unendlela uNkulunkulu asebenza ngayo awuse ungangibusi nami ngangingekho.
Nanso ke ingoma emnandi uScania man, siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abalwela ilungelo loluntu lamhlanje bebeseHarare. Kunanzwa ilanga lapho uItai Tsamara anyamalala khona kuminyaka emithathu edluleyo. Ibandla leMDCT selikhuthazwe ukuba lilungisise umuzi walo ngoba lingeke lwenza njalo kalisozele nelise ukunqoba kukhetho. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngo ku Studio 7 Live Talk. Dilale.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.